Amakhansela angamashumi amahlanu lanye 51 avotele ukuba ube ngumongameli wenhlanganiso yezifa uCuthbert Dube kanye lamalunga ebhodi yakhe wonke bechiye isikhundla lezo besetheswa umlandu wokungaqhubi kuhle umsebenzi. UDube uxoshwe endawonye lofunga ijiwuri uJohn Phiri, uTwine Phiri kanye loTawe Ngwara, kuthi uOmega Sibanda, uBen Gwarada kanye loMiriam Sibanda bona babevele bemiswe umsebenzi nguDube ngesikhathi kulokudoniselana kwinhlanganiso yezifa. UDube ubekhuphe umbiko wokuthi usetshiye umsebenzi ngolwesihlanu kuzavuka kusenziwa umhlangano we-EGM esithi kodwa uzaphuma ehhofisini ekupheleni komnyaka. Kodwa iningi lamakhansila lakwala lokhu kwathi abathathu kuphela yibo abakade bevumelana laye. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifa luzaqhutshwa ekupheleni komnyaka, njalo lungakenziwa. Isiphathamandla salenhlanganiso uJonathan Mashinkaitse nguye ozabe ekhokhela lenhlanganiso. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-2-1 liqembu elimela ilizwe le-Cameroon kuhlandla lakuqala elomdlalo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo ye-Olympics ngomnyaka ozayo elizweni le-Brazil. Ohlohle umhlomelo weqembu leZimbabwe ngumgadli uRudone Shamba, njalo lo mhlomelo utsho ukuba iqembu leli lisesimeni esihle esokudlulela phambili ngoba kumele lihlohle kanye nje kungelampendulo emdlalweni oza kuba kuleli ngemva kwamaviki amabili ngoba lo mhlomelo eliwuhlohle lidlala lingekho ekhaya uzabe usuzabalwa kabili. Impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe ngempela viki edlileyo iveza ukuba iqembu leHarare City lizadibana leDynamos kumdlalo wefinali ekupheleni kwenyanga ngemva kokuba iqembu leCity litshaye leZPC Caribe nge-4-1 ngomgqibelo, kwathi leDynamos linqobe leChapungu nge-1 kanyangesonto. Yomibili limidlalo iqhutshelwe enkundleni yemandaba esedolobheni leZishabane. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe kwamanye amazwe. Iqembu le-Orlando Pirates lase-South Africa liphumelele kuyadlala kumdlalo we-final kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngemva kokunqoba elikwenze le-Al Ahly nge-4-3 ngensonto emdlalweni odlalelwe elizweni le-Egypt. Lokhu kutsho ukuba nxa sekuhlanganiswa le mpumelelo yomdlalo wakuqala odlalelwe elizweni le-South Africa, iqembu le-Pirates linqobe nge-5-3. Amabhakaniya azadibana leqembu le-Etoile du Sahel le-Tunisia, lona elinqobe leZamalek lase-Egypt nge-5-4 nxa sekuhlanganiswa impumelelo yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu. NgaseNgilandi kulabaqeqeshi ababili abalahlekelwe umsebenzi ngemva kwemidlalo yeviki le-9 e-English Premier League, njalo laba ngabathi uBrendan Rodgers weqembu le-Liverpool kanye loDick Advocaat weqembu le-Sunderland. URodgers uxotshwe ngemva kokuba iqembu leLiverpool libe ngutshikilobhanqa leEverton, njalo utshiya leli qembu likwindawo yeshumi engalaneni yemiklomelo lile miklomelo li-12. UAdvocaat utshiye iqembu leSunderland lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo emithathu. Kundawo yokuqala engalaneni kutholakala iqembu leManchester City, lona elibhaxabule leNewcastle nge-6-1, njalo lile miklomelo li-12. Iqembu le-Arsenal lona elitshaye leManchester United nge-3-0 lihlezi kwindawo yesibili lile miklomelo li-16, okulinani elileqembu leManchester United lona elihlezi kwindawo yesithathu. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Umdlalo wesithathu njalo ngokugcina ohlobo le-1-day international phakathi kweqembu elimela iZimbabwe lele-Pakistan obusenkundleni yeHarare Sports Club namhla emini uphele iqembu le-Pakistan linqobe ngama-wickets ayisikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Pakistan linqobe leZimbabwe nge-2-1 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo emithathu edlalwe yilawa mazwe yohlobo le-1-day international. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola namhla lathola amaranzi alikhulu lamatshumi ayisithupha lanye 161 lilahlekelwe ngabadlali bonke kuma-overs afika phose amatshumi amane, kwathi iqembu lePakistan seliphendula latshaya amaranzi alikhulu lamatshumi ayisithupha lambili lilahlekelwe ngabadlali abathathu kuma-overs angamatshumi amathathu lanye. Ngimelisiwe 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.